Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNkwekwezi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bathi bayahlupheka kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini xa bengalamali vele balolaka.
Baningi abantu abananza usuku lwabomama olwe-Mother's Day.
Mother's Day ngiyayijabulela kakhulu.
Abanamabhizimusi emijova bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze koBulawayo.
Ngiyehluleka nje ukuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyithathela imoto.
Kodwa amapolisa athi abangabhalisanga phansi kwezupco bazathathelwa izimota nxa besebenza ongekho emthethweni.
We have impounded over 400 kombis.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zibhekane lenhlupho ezijeneyo ngesikhathi eleZimbabwe lilwisana nokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1576. Inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kuvumela amazwe wonke ukuba asebenzise ijekiseni ye-Sinopharm ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. UBathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sebedlula ingxenye yesigidi i-509,274 abantu eZimbabwe asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulisana legciwane le-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-148,564. Luthi kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwa izolo batholakala bele-COVID-19. Sokulomnyaka bethwele nzima abantu ngenxa yomkhuhlane lo. Baningi abakhala ngomkhuhlane we-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzela ukuthi ngalesi sikhathi esalumkhodlane we-COVID-19 izakhamizi zalapha koBulawayo eziningi zikhanyazi lobunzima. Sinanzelela ukuthi amakhampani amaningi abalesikhathi sokuba naye evalile, amanye esebenza okwensuku, kodwa ikakhulu abantu abathwele kanzima yilaba abantu abazisebenzayo. Abantu abaningi badonsa nzima. Lokho sokusitsho ukuthi labantu ukuthi babhadale amarenti abezindlini sokulobunzima, abanye lokuthi babhadale ischool fees sokulobunzima, abanye lokuthi bathole imali zokubana belatshwe ezibhedlela njalo sokulobunzima. Kodwa silohlupho lokuthi social distance emabhasini akoZupco ikhanya ungathi hayi ayilandelwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Matthew Sibanda othi abantu abaningi kabala misebenzi koBulawayo.
Le into siwise into ezinenge, amakhampani amaningi avaliwe asasebenzi, labantu abazasebenzi bamiswe imisebenzi indawo ezinenge kakhulu. Ithina eZimbabwe silohlupho lokuthi uhulumende wethu kasincedisi ngalutho next. Okwakhe ukuthi kuphela befaka amabhano ukuthi hayi abantu kade sibengayile bangahambi imoto zabantu zingalayithi. Khuluma manje nje kunje uhulumende uxothana lezi moto zabantu uyachaya amawindi amapolisa. Sibonile nje manje ezikoleni manje ukuthi abantwana babanjelwe i-coronavirus ezikolo, uhulumende engazamanga imizamo yokuthi afake isivikelo sabantwana ukuthi abantu babele izinto zokusebenzisa labo teacher.
Unkosikazi Pretty Mpofu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi uphila ngentando kaNkulunkulu.
Ukuthi i-COVID-19 pandemic le ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini xa bengalamali vele balolaka. So i-COVID-19 ilethe ama-challenges amaningi kakhulu. Yalethe indlala. Nxa kade lisidla kathathu ngelanga ngenxa ukuthi uvuke ekuseni maybe uphandaphanda uthengise uthole ukukhona ukuthi uthenge ukudla. Khathe sinxa sokumele ukuthi u-adjust from ukudla kathathu kumbe kabili ngelanga sesidla kawani just because ukudla uvele akukho ezindlini kulezi ndlala ezindlini. Sesiphomba ukuthi take each day as it comes. Ukuthi awulange indlela ongayenza suphom ukuthi as long as ngiphila abantu sebephila ngebala lokuthi as long as siphila siphefumula.
Umongikazi unkosikazi Esther Nxumalo laye uthi uthwele nzima. Ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni anjenge Sinopharm, iSinovac lamanye ukwenzela ukuzivikela lokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngesikhathi lesiso mkhuhlane lo weCOVID-19 abantu sebengani sebejayela ukugqoka amamask. Laloba nje bekhona abona laba bangagqokiyo but siyananzelela ukuthi uzulu usewamukele ukuthi kumele ahlale egqoke imask, kumele ahlale esanitizer izandla. Lanxa ebholweni uhlupho singabe singalubona ngelo social distancing ngoba ukuthi isikhathi eziningi abantu bagcina vele sebezibona sebengasalandeli isiqondiso sona lesikhona bangaminyani. Kodwa thina njengabezempilakahle umlayezo wethu lokhe ungatshintshanga, lokhe ungaguqukanga, sithi abantu kabahlale begqoke ama-mask, abantu kabasanitize, abantu kabazame ukwenza i-social distancing lapho abakhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umnangagwa, umsekeli wakhe u-retired General Constantino Chiwengwa, labanye sebahlatshwe amajekiseni okulwisana legcikwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane, i-38,414, asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala belo mkhuhlane lo. Abedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha, i-36,052, sebaphepha umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lwabomama ole Mother's Day olulanzwa emhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baningi abananza usuku lolu eZimbabwe abathi omama ngabantu okumele bahlonitshwe njalo bakhathalelwe ngoba yibo insika yemizi. Unkosazana Thandiwe Mpala wakobulawayo ubonga kakhulu bonke abesifazane abamenza waba ngumuntu ebantwini.
Umama wayenginakekela imihla yonke. Lapho mangigula umama wayebona amacebo okubana angangisiza kanjani ukuze ngisile. Wayenginakekela kusukela ngimncane lapho ebona ukuthi sokufanele ukuthi ngiye esikolo, ebona ukuthi kumele ngihambe esikolo, kumele ngithwale umphako, kumele ngibe lamabhuku eneleyo ukubana ngiyefunda.
UMampala uthi luqakatheke kakhulu usuku lwabomama.
Mama, mama, ngiyakubonga kakhulu ngoba kungesuke kube kangikho kulesi simo engikiso namhlanje. Wena nguwe owangondlayo ngaze ngafika kulesi sikhathi ngilokhu ngisaphila.
Unkosikazi Jenai Ncube laye uyaluthakazelela usuku lwabomama.
I-Mother's Day ilanga lapho esithakazela khona omama bethu abasizalayo laba abangasizaliyo, step mom, u-anti, gogo, usisi. Ilanga leli silithatha sitha sibabonga. We appreciate them every day. Happy Mother's Day.
Unkosikazi Nokuthula Siziba ohlala eChitungwiza laye uthi usuku lolu lumenza ajabule kakhulu.
Yilo ilanga lapho esithola khona izipho. So i-Mother's Day ngiyajabulela kakhulu ngoba yikho kutshengiselana khona uthando oluvela kubobaba. Besitshengisa uthando lokuthi nathi sibe ngomama njalo siyabasiza kwezinye izinto. So labo ililanga labo lokuthi basispoyile. Hayi, mina ngiyalijabulela kakhulu leli langa.
Unkosikazi Pretty Show ulombono ofanayo.
Kutshengisela ukuthi lathi omama siyaqakathekiswa, kambe i-9 months uthwele umntwana. Nxa usumbamba ngezandla zakho kuyajabulisa. Happy Mother's Day kubo bonke omama.
Abanengi bathatha leli thuba ukuthengela omama babo izipho ezehlukeneyo, bebathumezela lamaluba lamakhadi amumethe imbiko ebonga imisebenzi yabo. Usuku lolu kwele Melika lwasungulwa ngomnyaka ka-1908 ngunkosazana Anna Jarvis owayebonga akwenzelwa ngunina u-Anna Jarvis. Unkosazana Anna Jarvis wasungula indawo zabomama eziningi eMelika ezazibizwa ngokuthi ngama-Mother's Day Work Clubs. Usuku lwe-Mother's Day namhlanje solunanzwa emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
kuqala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu abathi bangeke basebenze bephansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company, iZUPCO. Sokulo mnyaka selokhu uhulumende wafaka imithetho evimba imijova ukuba isebenze emadolobheni njalo lethwala abantu abaya emazweni atshiyeneyo. Abalemijova batshelwa ukuthi basebenzelane leZUPCO ukwenzela ukuthi kulwiswane lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kodwa bakunanzelela ukuthi iZUPCO iyehluleka ukuholisa izisebenzi. Kulabanye abanikazi bezimota abathi kabasoze basebenze bengaphansi kweZUPCO. Omunye wabo umnumzana Mandla Ndiweni okobulawayo.
Tole zima zivila haye. Lo msebenzi labantwana uthi abafida ngani lezikole uthi siyabhatala njani. Hayi kuzima kokulawayo. Vele sihamba mlungu khonapha sibhotabhota basibamba amapleni abezimota abanye bakhona basibhlokha. Izolo mna bengibuya ngivela out bathi bangu-5 bathi bambhlokha bathi bafuna 200 yusa ukuthi ngidize ngikhiphe imota yami. Ngakhulumisane labo abanika 100 US dollar ngesikhathi esifitshane esingakwanile 2 hours ngaluza imali engaka $100 kheshi yami yakuvela out yonke yahle yaphela.
UNdiweni uthi akuzwakali okwenziwa yinkampani yeZUPCO.
Na drive isprinter i-22 seater kuqala babesithi i-22 seater ibhasi namhlanje sebejikisile sebesithi ngamakhombi. Hayi kuzima kakhulu.
Omunye njalo ohlutshwa ngokwenzakalayo ngumnumzana Bulisani Nxumalo onebhizimusi yezimota ezithwala abantu.
Sakwazi senzeni fanele ukuthi nxamathenga izimota zakwathi bemthoba eyi-10 kathi esingumnyaka fanele ukuthi waselaingoba kunanto kathi imthoba ibakile eminye ifile.
Khala njalo umnumzana Mbonisi Msimanga.
Kunzima lapha uyazi ukuthi uhulumende wethu sesiphendukele angikwazi ukuthi siphile njani. Imota zikhona umsebenzi kawukho imota zigcwele uthiwa sipake imota. Ngiyehluleka nje lokuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlele ngiyithathela imoto kuthiwa i-red number ayifunile ukuhamba kodwa yabi lo mthelo umsebenzi kawukho angikwazi uphila ngawuhulumende phela ungiphile umsebenzi othi ngisebenze ngoba mina nginje ngikhuma imoto le engihamba ngayo ngiwodla umamami ngiwondlela abanawami engiyabafundisa bakhayele kimi ngiyima ubhuti omkhulu.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-inspector Abednego Ncube utshele amaphephandaba ambalwa ukuthi kulezimota ezifika amakhulu 400 ezibanjwe ngamapholisa edolobheni leli.
We have impounded over 400 combis, buses, mshikashika, that is wonderfeet. Members of public should desist from boarding such vehicles.
Wonke lokhu kwenzakala kakhulu abantu abalimala nxa imijova ithathwa ngamapholisa. Omunye wabasenda kulimala ngunkosazana Amanda Sibanda.
Vele ma imthova zigada ku-6 laphana kugada kugijinywa so ma kugada kuhluka sigada ntshonei ma igijima imota laphana siyabamba elekuzenini emarobotini kula mapholisa abekhona kuroadblock na kulo mama ugada vele umpholisa osesabeka lapha kobulawayo uyayigijimisa imota yena ngesifamfam ngemva kwethu abesigijimisa laphana sisiyadlule empophoma asisabuyi straight ngoba sihlala emakhandeni sasingena phakathi sesihle sibaleka ngakuthi sihambe singene ezindlini ma umama lana ifica imota vele akala kuthi kulo mntu omdala kula bantwana phakathi uthatha isambuko sakho uyashaya amawindi olimeleyo yikho lokho sathi sasingene phakathi kwempopho umama lana wasifica ngoba kungasela ndlela ukuthi abantu bayabalekela ngako kugcwele ama-pothole umgwaqo wonke imota lana yangani yabhekuka yaze yabreaka ebridgini abantu abaningi sibili balimala khonapho abanye
akwaziwa ukuthi ukuxozela lokhu kuzaphela njani njengoba uhulumende esithi kasoze avumele emigoqweni izimota ezithwala abantu zingabhalisanga kunkampani yeZUPCO. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-India uthi kulabantu bafika 4,000 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni leli kumahola ambalwa asanda kwedlula. Uhulumende uthi abantu abedlula 4,430,000 bahlolwe ngesikhathi esifanayo batholakala bele-COVID-19. Isibhedlela se-Johns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 158 million asebehlelwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Centers for Disease Control ethi kunabantu bedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million kuzwekazi le-Africa asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwabhubha abafika kose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili lane 123,961. Sokwesikhathi sezamasiko.
Namhlanje ke zulukandaba sixoxa ngomtshato ukuthi kambe umtshato kuyini. Silo mama uMo Blessing Ndlovu, ingcwethi kwezamasiko esintu, ake sizwe ukuthi uthini ngomtshato wesintu.
Umtshato wesintu yibuhlobo obuba khona phakathi kwezimuli ezimbili ezingela buhlobo. Ubuhlobo lobu budalwa yilijaha lakweyinye imuli lentombi yakweyinye imuli. Sebebonene laba babili bathandana, bazimisela ukubana sesisakha umuzi. Ijaha selizabikwa kubo babakazi ukubana hayi nanti ijaha esengizimisele ukubana ngakhe nalo umuzi. Obabakazi yibo asebeza qhuba le indaba besiyayibika kubaba wentombi. Sekuzabekwa ke ilanga lokubana lezi izimuli ezimbili zihlangane ngelanga lokubana sekulotsholwa.
Akusitele mama ukuthi kambe nxa sikhangela obabakazi kumele benzeni nxa kusenziwa umtshado wesintu.
Sekulotsholwa ke lapho. Obabakazi badlala indima enkulu kakhulu kulaba ababili abathandeneyo ngoba yibo abagijimisa le ndaba ukubana ayiye phambili ize ibe yimpumelelo. Obabakazi yibo abalaya le ntombi ukubana ayiye kuba ngumama oqotho kwabozala. Ayiye kuba ngumama ozimiseleyo ukwakha, ayiye kuba ngumama ohloniphayo, ayiye kuba ngumama olothando okwazi ukugcina imuli yakwajaha. Obabakazi abangeni kakhulu endabeni zamalobolo, yebo bayaphiwa lokhu nalokhiyana ukuthiwa kuba lesitsha sokuthi obabakazi badobhe, kodwa bona emalobolweni abangeni ndawo. Okwenza umtshado uqine luthando, yikuhloniphana, yikuzehlisa kukankosikazi. Uthando ubaba nguye okumele ukuthi athande le ntombi yakhe aseyibonile, okumele ukuthi ayithande ngenhliziyo yakhe yonke. Kube sekusithi umama kumele ukuthi azehlise kumyeni wakhe ngoba hayi ukuthi phakathi kwabo bobabili ma ubaba evungama lo mama laye uyakhuphuka, ubaba akhulume lokhu umama laye akhulume lokhuyana. Kuyabe kumele laba ababili bafike ezingeni lokuthi bahlalisana phansi bakhulumisana into eyi-1 baze bayivumelane.
Hayi-ke phose lokugcina mama,
umama ngaso sonke isikhathi kumele azehlise kumyeni wakhe. Loba umyeni wakhe engaze ayenzeni, ayenzeni, yena kumele ukuthi azehlise, amhloniphe njalo. Inhlonipho ihamba phambili emtshadweni. Ukuzehlisa kuhamba phambili emtshadweni. Uthando kumele lalo lube yisiqokoqela phakathi kwalaba ababili. Ma kungela thando, akula mtshado. Ma kungela kuzehlisa, akula mtshado. Ma kungela nhlonipho, kutsho ukuthi yonke into ilahlekile. Ngiyabonga.
Hayi ke zulukandaba, sima lapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo mama uMo Blessing Ndlovu, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni sikabaphileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sanibonani isihlobo zenkosi esithandekileyo.
njonga sihlangana namhlanje kulungile njalo uhlelo lothu lokuvuselela imoya yethu okukhanya izikhathi eziningi kulezi insuku iyabe iphansi iswela ukuvuselela. Namhlanje ilizwi lethu sizohlangana lale ncwadini yezenzo zabapostoli. Sahlo sokuqala siyabala indima ezimbili, siyabala indima yesine, sibale indima yesishiyagalombili. Kufundeka kanje indima yesine. Kwathi ehlangene nabo abayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele sifikile phezu kwenu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. La ngamazwi ke esizothiwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi kimi kufika izinto ezimbili ukuthi yiloo lalowo uleJerusalema ahleli kulo, indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema, kangahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso uverse 8 ukuthi bazakwamukeliswa-ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe, kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani. Abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Ake sikhangeleni emndenini kumbe emulini. Wena ohleli emndenini wakini, ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinenge izinto ezenzakala emndenini, kodwa-ke okusalayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo ohlala khona phela uhlala lokhu akufana nokuhlala esitulweni, kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo, ukuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa-ke wena hlala iJerusalema ube ngufakazi namandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini-ke yilowo lalowo ule ndima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuba ngobaba, kube lobufakazi obuqinisekileyo mpela ukubana laba ngubaba opheleleyo, ngubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la yenze okufana nayo, umntwana la yenze okufana nayo, ugogo la yenze okufana nayo. IJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani, bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba bahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe, kungaze asetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelani abazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane. Lungisani okusemagumeneni kube lobufakazi mpela lomuntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona, kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungadinwa nakusasa. Sonke isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale tshana njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngumayikobe. Namhla zulukanda balusuku lwe Mother's Day. Aso kuhlelo sikhangelele ukulibazisa omama. Sixoxa lomhlabeleli odume ngengoma zakhe zothando uMsisi K. uMsisi K usanda ukukhipha ivideo entsha for ingoma yakhe ngaphansi kwesihloko esithi Icheria Me. She's fine, she's pretty, she's mine. Oh, I'm emohle. Oh, baba, ngibona ngani namhlanje kumele lihlabele lengoma. Ezilukandaba asixoxeni kancane lo Mrs. K. Mrs. K, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula ukuba lapha lawe namhlanje. Ingoma yami engaphansi kwesihloko esithi Icheri Yami ingxenye yedlalade lami lesibili i-album elithi Bashiselwa. Ingoma leyi ikhuluma ngendaba yokuziqhenya ngomuntu wakho. Lokumbabaze bantwini.
Udume ngengoma zakho zothando Mrs. K. Namhla uZulu jikelele emhlabeni jikelele uthakazelela usuku lwe Mother's Day. Ngesingisa bathi our mothers are our first love. Njengomhlabeleli odume ngezothando othakazelelwa kakhulukazi ngabantu abesifazana, phosela amazwi akho kubo.
Yeah, ntenda ukuthi Happy Mother's Day kubo bonke omama emhlabeni, la kubo bonke abesifazana, siyalithanda njalo liqhakathekile kithi. Feeling great, walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping for the black magic. I got me an upgrade.
Ayiliyamuzwa uMsisi K uthi happy happy Mother's Day zulukanda. Msisi K phosela amazwi akho okugcina.
Abafisa ukulalela ingoma zikaMsisi K bangazilalela phose kuwo wonke ama-online music stores. Ngikhona njalo kuFacebook, kuInstagram, la kuTwitter. Njalo isikhona iwebsite ethi www.msisk.com. Ngiyabonga kakhulu. Happy Mother's Day. Siyalithanda njalo liqhakathekile kithi.
Zulukandaba sithanda ukubonga uMsisi K ngokungena kuhlelo. Singakagcibi uhlelo Zulukandaba sixoxe njalo labanye abafisa ukuphosela amazwi abo. Asizweni amazwi kaNkululeko Mathe.
Ngithi namhlanje ngosuku lwanamhlanje ngithi Happy Mother's Day kubo mama bonke abancane abasakhulayo intsha. Ngithi liziphathe kahle lizaba ngoba ngumama bakusasa. Sithanda ukubonga kakhulu omama abasizalayo singobaba singaka. Singobaba namhlanje ngenxa yomama. Umuzi kaumi ngaphandle kamama.
Hayi, siyabonga Nkululeko. Sesifikile emaphitholeni nohlelo, sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk. Wathi ngilichiye ngengoma ka Msisi K ngisemathandweni. Kubo mama ngithi happy 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 Mother's Day. Olevalisayo ngenjabulo. Igama nguMaigove. Bye bye. Oh mama, happy Happy Mother's Day.
Siyabonga kakhulu Maigobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu bathi bahlupheka eZimbabwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Baningi abantu abananza usuku lwabomama olwe-Mother's Day. Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze ngobulawayo bengekho phansi kwezubukho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalwamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube ngesithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.